lokuhla ludaba oluphathwa ngezungu sazwe kakhulu. Ugwalo lolu silu Paulu lenamhla sikhangela ilanga labo mama. Okuthi ukuthi sikhangele njalo ukuthi omama baphethwe njani izindaba zokuswela ukudla. Sabona ukuthi omama singeke sathi omama sibafananise bonke. Kulabo mama abangabaselwakazi. Kulabo mama abahleli nabantu ababo abangendanga. Kulabo mama abakhubazekileyo. Kulabo mama asebekhulile. So omama bayachiyana. Kodwa sibona ukuthi kulenduku eziningi kakhulu abahlangana lazo ukuthi benelisa ukuthola ukudla. Ikakhulu ukudla okuphiwa okusegcekeni kuhlose ukunceda abaswelayo. Sibona ukuthi kulabo mama abakhuluma ukuthi ngiswele ukudla ngoba kuthiwa ngile bandla engilisekelayo. Kubuye njalo abanomama bathi bona kuthiwa ngingumntanga. Ngingenelisa ukusebenzela kodwa nabantwana abane kumbe abanye abantwana engibagcinayo angenelisi ukuthi ngitholise abantwana laba ukudla okukwanelayo. Sabona njalo ukuthi kunabanye abakhuluma ukuthi mina ngile ngilomkhuhlane onje. Kunobaba okhulumileyo ukuthi ngile-HIV AIDS wathi yena kodwa uyanitshwa ukudla ngoba bathi bona ungumntanga. Kodwa yena esazi ukuthi ungumuntu ogulayo. Kakwanisi ukuthi ahambe ayosebenzela ukudla. Abanye njalo bakhuluma ukuthi kuyakuqoqo ukuthi uzibani bazathola ukudla babhalwe phansi. Kodwa ekugcineni abanye abantu bagcine sebekhithwa.
Manje libona ingani lokhu kungalungiswa njani? Kuyini elikutshela uhulumende?
Esithi thina kufanele kwenzakale. Yikuthi kufanele kube ngingathi ngomkhankaso ozakwenza ukuthi inkokheli ezisendaweni ezithiyeneyo ikakhulu emakhaya zibe kwazi ukuthi nxa kuphiwa ukudla yiwaphi amanyathelo afanele alandelwe ukwenzela ukuthi kungaze kwaba lobandlululo nxa kuphiwa abantu ukudla.